Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 7 kuLwezi 2018 nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo eMelika elamaDemocrats yilo elinqobe ukukhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende, kwathi elamaRepublicans lanqoba kukhetho lokudinga amalunga eSenate. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema kudaba lokutshengisela. Owaye ngumphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku umnumzana Superman Diwanzira obotshwe izolo umiswe emthethweni labo lamhlanje wakhululwa ngemali yesibambiso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhetho lweMelika olwama midterms lwenziwe izolo lapho ibandla eliphikisayo elamaDemocrats elengezelele khona inani lamalunga alo edale laphansi ele the lower house laba yilo elikhokhelayo okwakuqala ngemva kweminyaka eyithoba mnembili. Kodwa ibandla elibusayo elamaRepublicans lona liqhelise inombolo zamalunga alo kudale leSenate. Lolu khetho lubone inani lamalunga edale leHouse leSenate awesifazana liqansa livela ku-84 laya ku-95. Kukhethwe njalo isizalwane seSomalia kuleli dale. Umongameli Donald Trump utshayele ihlombe ibandla lamaDemocrats kodwa waphanga wathi ibandla lakhe lamaRepublicans lizosebenza lamaRepublicans kodwa lingafuna ukumcubungula kasoze asebenze labo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Muzincube.
Awukhetho lwama midterms lapha eMelika alukhanya luhambe kuhle sibili kakhulu. Besibukele sonke lapha ku-TV ama-results ephuma instantly nje, uzubone nje ubuhle bakhona be-system ye-America ukuthi abantu bayavota same day ama-results after aphume khonapho ntambama. Uyabona ibubuhle bakhona sibili. Sithakazelele nje kakhulu ukuthi hayi ama-Democrats thine US wasupporta kakhulu. Ngathi nje mina angikhulumela abantu bonke, uyabona ukuthi kathesi sokungani sokule balance yena leyo ukuthi ama-Democrats sibili siwabonile lapha wina kuma House Representatives and obviously baluza kuma Senate seats. Ama Republicans atholile nje imbijana futhi ama Senate seats, but khonoko nje eko create ibalance sibili ukuthi anthu yabona umongameli Trump ngendlela ayesebusa ngayo nje oko racism sibili okujengisa ukuthi khona ngumntole inketa bechabe. So all these things are going to curb i-mantra yakhe leka Trump. Kuhle kakhulu lokho ukuthi sokule balance.
Sifundo bani esingatholwa izizalwane zeZimbabwe?
Isifundo esiqakathekileyo kakhulu ikho khonokho ukuthi ama-elections ayizolo abe about ama-issues abantu e-America khona. Uyabona ukuthi yikho okumele ukuthi lathi sikufunde nje khonokho ukuthi i-politics yethu kumele ibe yi-politics liyane vuthiweyo khuluma kakhulu ngama issues, bread and butter issues every affect abantu. Hayikhona ukuthi kube labantu abangenisanayo nje kuphela ngokuthi kumele ukuthi bedle bona bebe ngabantu abacorrupt. Uyabo, kumele ukuthi sizame ukuthi sikhangele ukuthi umumo usi affecta njani thina eZimbabwe, njengoba kunje kulama bond notes you know, ukudla kwi shortage fuel uyabona izinto ezinjalo so kumele ukuthi thina nxa sivota sifaka umuntu esimbona ukuthi izinto zenezo zazithuthukisa uyabona Mr. Kanti
sikhona isinyi sigaba okuthiwa khona obencintisa usethena ufuna kubalwe kakutsha kungakutshengisani lokho
lokho nje kuyatshengisa phela ukuthi nje vele ama elections wona avele emhlabeni jikelele ayisiwo lana ukuthi umuntu engaluza uyakuvuma kalula nje ukuthi umuntu uluzile sobala uyabo so it's not just limited nje eZimbabwe but esikubonayo nje kuphela ukuthi okwakithi eZimbabwe kuvele nje kuhlala kunjalo kunjani kule party efana nayo for the past 38 years so wanti uyabona yumehlukano wakhona lo ukuthi lapha siya kubona ukuthi khona kube kulama Republicans kade sokulama Democrats kuyabe kutshintshatshintshwana ukuthi uyabona ukuthi ama issues they are really at play
umnumzana Muzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika obekhuluma ecingweni lo Chris Kande West Studio 7 esedolobheni le Virginia Umeli wenyanga South edalele parliamente njalo elilunga lezano PF umnumzana Superman Diwanzira umiswe phambi komthethwandaba kamantshi namuhla eHarare esetheso amacala amabili enkohlakalo njalo ukhululwe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula i-$2,000 yesibambiso i-bail. UMandiwanzira ubotshwe izolo walala esitokisini. Uzaphenduka njalo enkantolo mhla ka-30 kuyona le inyanga. UMandiwanzira wayengumphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kuhulumende kamgabe njalo amacala awetheswayo uvikwa wawadala ngaleso sikhathi. Abanye ekade besemthethwandaba njalo lamhlanje ababeyiziphathamandla kuhulumende kamgabe bagoqela umnumzana Sevia Kasukuwere yena obhekanela lamacala enkohlakalo kanye lomkhwenyana kamgabe umnumzana Simba Chikore oyetheswa icala lokuthumba. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema yena othi amapholisa azaphatha amalunga alelibandla ngengalo elukhuni alubana ethe aqhubekela phambili ngokutshengisela akuqoqayo. Lanxa engabethanga leli bandla ngegama uMathema uthe akhona amabandla aphikisayo azama ukugenqula uhulumende ngokuqoqa ukutshengisela. Sixoxe lomgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo.
Asizange sithi sifuna ukugenqula uhulumende. Abantu abagenqula uhulumende yiba bezani ngoba bagenqula umgadi besebenzisa amasosha. Bathe sebebona ukuthi sebemgenqulile ukuthi umhlaba jikelele ungazowathi ukuthiwa kutshayiwe ikunga amasosha. Bagijima bayadobha uMnangagwa bamfaka ngoba yena yisivileni. Thina sithunywa nguZulu. 2.6 million abantu baseZimbabwe bavotela ubaba uChamisa. Bathe bona sebediniwe ludubo lolabalibonayo kuleli lishe. So bakhuthaza ubaba uChamisa ukuthi aqoce abantwana baseZimbabwe bangene emgwaqweni betshengisela udubo lolu lapha sidla khona imbuya ngoluthi. Sonke siyazi ukuthi sihlezi khonapha akunamali esiyitholayo emabhenki. Waphinda lo hulumende wabo elo minister uMthuli Ncube khonoko ngamapedlanyana esilakho osokusela emafonini usebuya futhi azothatha futhi ama-2 cents lapho esithumela khona izimali sesibhadala kumbe ngama-accounts kumbe sithumela izihlobo. So uZulu uteka kusaphileki njalo lilungelo likaZulu waseZimbabwe ngoba isisekelo sombuso siyasivumela ukuthi sitshengisele emigwaqweni nokuthula. Thina silibandla lokuthula sitshengisela uhulumende ukuthi hayi bo lokho elikwenzayo akuseyikho ngoba thina selisihlalisa luhluphu into akasimangakuhle anti kabasayi ezikolo izibhedlela sezisibulala imigwaqo sisibulala amafutha enqola zomlilo ayahlupha njalo kula nto kube intshontsha kodwa kabangeniswa emajele
nxa sikhangela indlela uMathema akhuluma ngayo ukuthukuthela okuzwakalayo elizwini lakhe kalesabi yini ukuthi alubana lithe laphuma langena esitaladeni kungagcina kubulawa abantu njengalokho esikubone usenzakala eHarare
uvele ibandla lezanu-PF umsebenzi wabo kulezi nsuku ikubulala abantu njalo ekutshengiseleni vele khonapho bangazama ukukwenza kodwa kambeli ngitshela ukuthi abantu abangu-2.6 million bangaphuma phandle lapho abangena imigwaqo bazababulala babe bangayi bengadliwanga ngabantu
uNkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla le-MDC
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kalwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge, ngolwesine mhlaka 8 lwezi, Mutoko mhlaka 15 lwezi, Harare mhlaka 21 lwezi, Gwanda mhlaka 26 lwezi, Lupane mhlaka 28 lwezi. Sicine ngakontutu ziyathunga, Bobulawayo mhlaka 30 lwezi. Asidibaneni Lami uPraxedis Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakuthwa yileli thuba.
Umsitheli umnumzana Clement Masango uthi ukwehla kwenani lezisebenzi kuhlangothi lwakhe kanye lokusilela kwemali yakwamanye amazwe sokubangele udubo lokutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa elizweni. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli ngemva kokuhlola amahofisi akobulawayo, umnumzana Masango uchaze ukuba babhekane lendubo ezimbalwa ekutholiseni uZulu incwadi. Ethi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu alamachumi ayisithupha abalinde ukutholiswa incwadi zokuya kwamanye amazwe ezamapassport.
Singathombothazi sikuthi ukuphika nalowaita seikashishikonzero sakushitisa phano usina kunyoresa munhu wose anoda kunyoresa kuti akasvagwarini kautanda kutora chitupa ngavave kuofisi heri kana pane zvikunetsa tinotaurwa tiri muofisi toona kuti muri vanobatsirwa sei hakuna munhu acharambidzwa kunyoreswa nechikonzero chisiri pamutemo kwete
Asikudingi ukuthi uvela ngapi kumbe kwenze njani okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu ofuna ukubhalisa kumbe ofuna ukuthatha isithupha ofuna ukubhalisa ukuthi wazalwa nini uyeza ehofisini ukhululekile asikuxotshi Nga kukhona ukuhluphayo sizabona ukuthi sikuncedise kanjani.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Matthew Sibanda uthi udaba lukaMasango emhlubulweni weMandebeleni seluludala njalo kulabantu abalokhe bengela ncwadi zokuzalwa ngenxa yombhuqazwe weGugurahundi.
Leyi indaba sesakhuluma ngayo kakhulu sikhuluma lohulumende ukuthi kazama ukuthi anike abantu ama birth certificate ngendaba yombhuqazwe weGugurahundi uhulumende kafune kuyenza leyo ndaba ukuthi ahambe nika abantu ama birth lesithupha ngoba uyazi ukuthi uyabe sevumile ukuthi nguye owakhozela abantu hlupho lombhuqazwe ukuthi bangabi lesithupha
Isakhamuzi semambale ematamhlophe uLista Ndlovu uthi abantu abaningi esiqintini sabo abalancwadi zokuzalwa lezithupha njalo kuyadula ukuba lalezi ncwadi
Abantu abaningi lapho vele kavala mabhetha abaningi labanyabala zithupha indaba yakhona vele iyinkinga labantwana esilabe ezikolweni abala amabhetha Asifuna bethathise kugugulwe isibo ngoba into zakhona ziyabiza izimali labantwana masiphuma labo ezibhedlela kuyafuneka ama-birth record utholisane ukuthi uyichat ibattery record ya expire after 6 months. So mawusu siya ilanda futhi uyinkalakatha imali utholisana ukuthi awulayo leyo mali yakhona ukuthi uphinde futhi ilande ibattery record ukuze uyethathisa umntwana ibattery lezi.
Unkosazana Nomsasibanda uthi kunzima ukuthola incwadi kulabo abangela bazali, uhlanganisa labantwana abafundayo abalancwadi zokuzalwa.
Thina lapha emambale inhlupho esibhekane lazo kakhulu ngezamabhethi. Ngikhuluma nje abantwana abaningi bayafunda, so udubo lwabo babefanele be emasportsini. Inkinga kuko kubonakala ukubana abala mabhethi, yizo inhlupho esilaze emambale. Njalo abantwana abaningi ngabantwana abatshonelwa ngabazali. Lami ngikusona leso isimo. Isimo sona leso sathi sesinjalo. Nxa kuthi umzali wakho usetshonile, ukubana ibeth uyithole kube nzima. Ngindlela mina ngakhula ngilayo ibeth, kodwa ngokuya kwesikhathi yalahleka. Ukuyithola ngayithola sengiyendile, sengiyithathiswa lapho emendweni lapho engiyendele khona. Kathesi besenze sifiso sokubana njengoba sengithole uhlelo oluhle izaphu, ingani engangiphakamisa ngithole isithupha. Njalo ngibekezele lapho engathathiswa khona ibhedi, ngibe lokuhlala.
Iningi labantu emhlubulweni emaNdebeleni abana ncwadi zokuzalwa lezithupha ngoba kwatshabalala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Sekuthethe uhulumende iminyaka phose engamachumi amane ukuba atholise abantu incwadi zokuzalwa lezithupha. Ngodubo olukhona manje lokusilela kwezisebenzi zikasikomichi lemali yakwamanye amazwe, sekusitsho ukuba udubo lolu luzaqhubekela phambili ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo, 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 mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Live talk lamhlanje kuhlelo olukhangela indaba esiphathelane lempilo emazweni olwe diaspora forum. Sikhangela impumela yokhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente kwelemelika oluqhutshwe izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 uze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe omhlaba ibheke ngelihlo lokhozi impumela yokhetho lokudinga amalunga edale leParliamente leSenate kwelemelika, lapho ibandla lamademocrats eselinqobe khona kudale leParliamente kwathi elamaRepublicans lanqoba kweleSenate. Isiphathamandla senkonzo ye-Presbyterian kwele Cameroon City, izifundi ezingamashumi ayisikhombisa latoba mnemunye ezithunjwe esikolweni esisesabelweni seBamenda kanye lomphathi sikolo wazo ngomvulo zikhululwe lamuhla. Ngabe inhlanganiso ye Grain Millers Association of Zimbabwe vathi khona beza kuyabonana la bebhanga elikhulu lelizwe le Reserve Bank of Zimbabwe bebonisana ngendlela ezingasetshenziswa ukuthi kwengezwe imali yokuthenga okudingakalayo okulungisa ukudla okumqoka. Kubika uMavis Gama.
Abejimas baveze lokhu emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe eMicklis Hotel ngemva komhlangano leziphathamandla zamankampani alungisa impahla esetshenziswa ukuthengisela ukudla enjengamaphakethe, amasaka loba imigodla. Bathi bakwenza ngenjongo yokuthi kungachaphazwa imali yakwamanye amazwe isiyathenga okulungisisa imigodla ethwala okunye ukudla endaweni yokuba ithwale ukudla ngokwakho. Umgcini sihlalo weGMAS uMnumzana Thafazi waMsarara ulandisa ngosekubangele ukuba bacabane ukuthatha leli nyathelo.
Somebody can give 100,000 and can start to make packaging for sweets. He has utilized the money correctly. But we want to go a step further.
Umuntu engatholiswa leyo mali bese qala ukulungisa amaphepha ethwala iziwithi uyabe eyisebenzisile ngendlela yebo, kodwa thina sifuna ukubona ukuba singasebenzisa kanjani leyo mali elutshwana esilayo njengelizwe. Sizimisele ukubasekela sibatholise lezo ncwadi ezidingakalayo kulokho, kodwa imali abayitholayo kube nesebenza ukuthenga okudingakalayo ekulungiseni leyo mpahla ebekwa lokho kudla okumqoka empilweni yomuntu. Ingasala leyo mali sebengalungiswa esetshenziswa ukuthwala okunye konke, yikho esikufunayo.
Osaphethe isikhundla sikamsekeli kamgcini sihlalo weGMAS uMnumzana Jared Wesley Ncube ulandisa ngokunye kokubekwe yilolu hlangothi.
Sibe lokubonisana ukuthi thina singamamilazi bona bengama-manufacturers awabhanishi asifake namahlanga ndawonye, sibe lokuzwisisana ukuthi lesi sikhathi sifuna abantu abazancedisana ukuthi intengo yepackaging ingakhwela. Ngoba intengo yepackaging ingakhwela impokukhwelile isikhosikhweni and ku-affecta wonke umuntu. So ke yiso kade ama-discussions ethu ebeke ukuthi sivumelane ukuthi singasebenzisana kuhle njani ukwenzela ukuthi ama-prices siwagcine ephansi, abantu bangenelise ukuthenga ukudla ngentengo e-reasonable.
Okumangalisayo Ncube uthi lanxa kulokukhalaza kwabalungisa impahla ethengiselwa ukudla, ukuqonga kwentengo yabo kwenza le ntengo yokudlalayo isinde abathengi ngamandla.
Kusizile ukuthi ama-discussions lawa abonise ukuthi eqinisweni nxa njengelizwe singafaka amakhanda ndawonye izinkinga zethenginga esingazibhaza zona kulezi ezinyeingamagebe zibhatala ngemali yalapha kulelepa.
AbeGMAS bathi isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba kulilungelo lezizalwane zeZimbabwe ukutholiswa ukudla okudingakalayo empilweni yansuku zonke okunjengempuphu, isinkwa, irayisi, itswayi kanye leflawa ngentengo ephansi. Bathi kodwa kakuyi kubekwa imithetho elawula ngezentengo ama-price controls. Abangakho yikukhuthazana ukuba lapho intengo ikhuphuka makube ngekhuphuka ngesilinganiso esingasoze sisinde kakhulu kuZulu, hatshi lokho sekusenzakala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Si lethuleleke ngokucweleyo udaba lwaye ngumphathintambo ezokwethulwa kwemibiko lokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ongumeli wenyanga South edalela ephalamende umnumzana Super Mandiwanzira. Yena omiswe phambi komthethwandaba namhlanje setheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe kuhulumende ngendlela engayisiyo. Ngakwelinye icele owake waba nguphathintambo wombuso wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere, umkhwenyana owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kanye losomabhizimusi umnumzana Wicknell Chivayo labo bebesemthethwandaba namuhla. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
UMandiwanzira uzinikele emapholiseni izolo esanda kufika evela emazweni lapho ahle avalelwa walala khona andubana amiswe phambi komthethwandaba namhlanje. Umtshutshisi kulolu daba mnumzana Michael Chakandida utshele umthethwandaba ukuthi uMandiwanzira unike abenkampani kagetsi eyemegawati ukuthi ilungisise okuthile kwinkampani ebiphansi kogatsha lwakhe eyenet 1 kungalandelwanga indlela ezonikwa lowo msebenzi ezethenda. UChakandida uphinde walandisa ngecala lesibili elibhekane loMandiwanzira lokunikeza obesebenza ehofisini yakhe uRaymond Dawanda Chinembiri isikhundla kubhodi ePost and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe esethuphula njalo umthetho. Elinye lamagqwetha akaMandiwanzira umnumzana Seopi Wacha utshele idale ukuba akajabuliswanga indlela uMandiwanzira aphathwe ngayo ngamapholisa enkambeni eMadabi lapho alaliswe khona okuyindawo athi kayilungelanga ukugcinelwa izibotshwa. Kulandela isicelo esenziwe ngamagqwetha kaMandiwanzira esokuthi aphiwe ithuba lokuthonisiswa evela ngekhaya, abatshutshisi kabazange basiphikise. Umanji uMishrodi Kubamombe ulaye uMandiwanzira ukuthi ahlawule inkulungwane ezimbili zamadola eyesibambiso kumele ayezibika emapholiseni kabili ngeviki, achiye ugwalo lwakhe lokuhambisa ole passport edale njalo engaphazamisi abafakazi. Kolunye udaba olukade lusemthethwandaba owaye ngumphathintambo wombuso wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere owetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo lapho ekuhulumende emsebenzini wokuthengiswa kwezitanda zokwakhela izindlu okugoqela ukuthengiselwa okwenziwe udadewabo womkakhe owaye ngumongameli unkosikazi Grace Mugabe. Unkosikazi Shuvai Junior Kumbochuma laye umiswe phambi komthethwandaba watshelwa ukuba aphindele edale mhlaka 21 yowayenale inyanga kaLwezi. Lokhu esisemthethwandaba, umkhwenyana owaye ngumongameli Robert Mugabe uSimba Chikore laye umiswe phambi komthethwandaba esetheswa icala lokuthumba unkosazana Tsitsiza Keyo lapho esebenzela inkampani eZimbabwe Airways laye otshelwe ukuba aphindele edale mhlaka 14 Zibandlela womnyaka ozayo. Kolunye njalo udaba, umnini bhizimusi olodumo uWicknell Chivayo owetheswa icala lokuchaphaza izigidi ezinhlanu zamadola uzagwetshwa ngeviki ezayo.
Yokholo ke isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla lamademocrats yilo elinqobileyo ukukhethwa lokudinga amalunga edale lephalamende ngapha eMelika kwathi elamarepublicans lanqoba kukhetho lwamalunga esenate. Ibandla leMDC elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.